Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe-Civil Service Commission luthi uhulumende sethatha amanyathelo okulungisisa udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Lokhu sikubona kuyikudilela kakhulu kumqatshi wethu-ke ngoba i-Professional Teachers Union of Zimbabwe yinhlanganiso eyarejistwayo esemthethweni evunyelwa umthetho walelizwe ukuthi-ke iphatheke njalo injeni isebenzelane kuhle lezisebenzi.
Uhulumende selobele inhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyazisa ukuthi iziphathamandla zayo kazisavunyelwa ukubhoda ngezikolo zihlangana lamalunga ayo.
Ngathi thina udaba lolu lufaka ebandla indaba ezimbalwa, indaba ezokuthi kukho lokho esikwenzayo ngazi ku-internet ungaphi, ayisikho ukuthi ucatshile. Bakhona abalawa amandla ukuthi beveze emgceke lokho kuthethana ngakho labanye ku-internet.
Amagqwetha amela umhleli wephephandaba le-The Sunday Mail umnumzana Edmund Kuzai namhla ehlulekile ukwethula amaphepha okucela umthethwandaba ukuthi akhululwe ngokuhlawula isibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo. Uhulumende selobele inhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyazisa ukuthi iziphathamandla zayo kazisavunyelwa ukubhoda ngezikolo zihlangana lamalunga ayo. Inhlanganiso le yamukele umbiko lo uvela kugatsha olubona ngezemfundo izolo. Lolu gatsha lwethe SIPTUZ umlando okukhuluma into ezingalunganga emhlanganweni la malunga ayo ezikolo. Yetheswa njalo umlando okuphazamisa izifundo. Kodwa iPTUZ iyakulandula lokhu isithi ilakho ukuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Kunjalo nje uhulumende uthi usezaqalisa njalo ukuhlawula ababalisi abasebenzela emaphandleni imali ye-rural allowance ephakathi kwamadola alitshumi lanhlanu, i-$15 kusiya kumadola ngamatshumi amabili, i-$20. Uhulumende ubegcine ukubhadala limali ngomnyaka ka-2009. Sixhume isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Lokhu sikubona kuyikudilela kakhulu kumqatshi wethu-ke ngoba i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe yinhlanganiso eyarejistwayo esemthethweni evunyelwa umthetho walelizwe ukuthi-ke iphatheke njalo injeni isebenzelane kuhle lezisebenzi. Kule mthetho enjenge-1998 esitshiwo ukuthi hhayi kumele ababalisi laba sibabone ngesikhathi somsebenzi ngoba siyakwazi ukuthi-ke angike sibabone ngesinye isikhathi-ke ngaphandle kwaleso somsebenzi. Njalo nje konke lokhu kukhulunywa ukuthi-ke siyaphambanisa ekufundeni lapha kakusilo qiniso ngoba esikwenzayo ukuthi-ke kasiqedi-ke mhlawumbe elizuze elithumi kumbe ithumi lanhlanu 15 minutes sesikolo sini. Konke lokhu sikubona nje kuyindlela yokuthi-ke amamembers ethu angenelisi ukuthi-ke asifinyelele ngendlela eqondileyo.
Kuyini elizakwenza pho, manyathelo bani elizawathatha?
Ye, ngakukuthi-ke udaba lolu-ke kabafuni ukuthi balulungisise kungazange kucatshwane. Thina njenge-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sizimisele ukuthi udaba lolu silikhweze emthethwandaba ophezulu ukuthi-ke ube yoxakululayo ukuthi-ke njengoba-ke i-Progressive ilinhlanganiso eyavunyelwayo ukuthi ingene ezikolo lama-members. Nxa ingasavunyelwa ukuthi-ke iwalandelela ama-members le isima ngokuthatha izimali zayo, babe besithi-ke kulungisiswe njani lokho.
Sibona njalo ukuthi uhulumende isengezelele allowances ababalisi abafundisa emaphandleni ngemali ephakathi kwe-$15 le-$20. Abanye bathi imali encane kakhulu le, lina lithi
imali leyo incinyane kakhulu okungangokuthi-ke vele kayisasebenzi kukhuthaza lokho kumele ikwenze ukuthi ikhuthaze ababalisi ukuba basebenze nzima njalo bahambe yilo bayisiphi isikolo semaphandleni. Ngakho-ke hhayi imali le thina njenge-PTUZTT incinyane kakhulu, kusamele ukuthi-ke umqatshethu ayingezelele kube yimali engasebenzela lowo muntu ngoba kuyafana nokuthi-ke nxa sithi i-hardship allowance kumbe i-rural allowance kumele kube yimali ezakhuthaza lo itholayo ukuthi-ke ahambe emsebenzini ejabula njalo asebenzi ngothando.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ.